sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 6 Mabasa 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Lapho kwenzeleko leingozi leyo kwanamhla kusendaweni lapho esifuna ukuthi siyenze i-ground breaking end of this month. Kube kumele ukuthi siyenze i-ground breaking eyokuthi siyenze i-dualization indawo leyo endaweni yanaleyo kochaka ngapha eMvuma.
Kufa abantu abangamachumi amabili engozini yomgwaqo ekade besiya kwele South Africa ngebhasi.
I-business mntanami besithembile ukuthi njengoba izuline kangaka ama-customer azabuya bethenga sibili ngobuningi babo ngenxa yokuthi sebelamanzi. Kodwa-ke i-problem esilayo yikuthi abantu bayabuya insuku zonke bebuza ama-prices bedlula kuphela bethi imali kayikho.
Abesifazane bakobulawayo abakumsebenzi wokuthengisa amaluba baveza ukudana ngokusilela kwemali elizweni.
Umahlulo omkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba ofungiswe ukuqala umsebenzi namuhla ngomongameli Mgabe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Umphathi ntambo obona ngokuhamba kwezimota lokulungiswa kwemigwaqo umnumzana Joram Gumbo uthi ulusizi kakhulu ngengozi yomgwaqo ebulale abantu abangamachumi amabili enkabazwe izolo ebusuku. Ingozi le yenzakale phakathi kwebhasi yeProlina ebisuka eHarare isiya kwele South Africa leroli enkulu ebithwele amathaya. Amapolisa athi ibhasi ihle yalumatha umlilo abantu abaningi batshela phakathi. Ingozi le yenzakalele eMvuma duzane lomfula uNyamatiki njalo amapolisa athi abalimeleyo abedlula amashumi amane bahanjiswe esibhedlela seGweru kanye lezidumbu zabafi. Ingcwethi ezicubungula imbangela yokufa komuntu zitshone zihlolisisa ukuthi abafileyo kungaba ngobani amagama abo ngoba ezinye izidumbu zibikwa zitshe zaphosa zaba ngumlotha. Umgwaqo osuka eHarare usiya eSouth Africa lo mubi kakhulu njalo banengi asebefele kiwo. UGumbo uthi abatshayeli kumele behambe ngonanzelelo.
Njengo-Minister of Transport, bengicela nje kuma-drivers onke labantu abangalalele ngikhuluma sokuthi hey, besicela ukuthi laba abadriver ama-big trucks amagonyeti lawa lamabhasi ukuthi bahambe ebusuku. Besicela ukuthi bengeze ukuthi ha sebediniwe kungcono baphake imota bakhe baphumule kona bazasukuma sebehamba nxa sebesizwe ukuthi asengingcono ngoba ama-accidents amanye laba esiwabona kathesi yikho sibili ukuthi i-state yemigwaqo yethu ayilunganga okwakathesi. Kanti lo mgwaqo wemasingosiya ngapha eHarare mina ngilokho nayino ngesonto lapho kwenzakala lokho ne-accident kuyahambeka kakhulu ama-potholes salungisa but ngiyakwazi ukuthi sokule traffic eningi kakhulu kumgwaqo lo ovelele bathi zisiya ngapha eHarare udlulela usiya eChirundu. So kuyahlupha kakhulu kimi ivele indaba le ibuhlungu.
Kungani lingayilungisi imigwaqo ikhule ibe banzi babagumbu kwenzela ukuthi izimota zenelise ukuphambana kuhle zingaze zatshayana?
Lapho kwenzeleko leingozi leyo kwanamhla kusendaweni lapho esifuna ukuthi siyenze i-ground breaking end of this month. Kube kumele ukuthi siyenze i-ground breaking eyokuthi siyenze i-dualization indawo leyo endaweni yanaleyo kochaka ngapha eMvuma. So siphakathi ukulungisa ukuthi nga sithole izimali sibe lama dualized roads. Ngihlala lokho ngikhuluma ngitshela abantu ngisithi mina umgqaqo ovela eBridgebridge usiye Victoria Falls sifuna ukuthi siwujualize. So silayo iplan ukuthi sijualize eBridgebridge to Bulawayo. Siyajualize kathesi sesiqalisa ukuthi sisenze ijualization road lay eBridgebridge isiye Harare siye Chirundu. Lokho sosisivele sesiqedile.
Umnumzana Joram Gumbo ngumphathintambo obona ngokuhamba kwezimota lokulungiswa kwemigwaqo. Sixoxela eseHarare.
Osomabhizimusi besifazane bakubulawayo abakumsebenzi wokuthengisa amaluba sebeveze ukudana kwabo ngokusilela kwemali emabhanga elizweni lonke jikelele besithi sekuphazamisa kubhizimusi labo ngoba abantu abasathengi amaluba njengayizolo bekhuthaza uhulumende ukuba angenele aphe abantu imali kumbe kusetshenziswe irand lakwele South Africa ngokusemthethweni. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ibhizimusi lamaluba ngelinye lamabhizimusi ezokulima eliletha imali eningi ezweni, kodwa ngenxa yokusilela kwemali abalimi labathengisa amaluba njengabo bonke abakubhizimusi babhekane lodubo lokusilela kwemali. Iningi labakubhizimusi leli kobulawayo bakhala ngokuthi lokhe kwaqalayo ukusetshenziswa imali yohlobo lwebond note ibhizimusi labo lihle lawa okwethusayo ngoba abantu abalamali. Unkosikazi Sandra Mpofu oseleminyaka emithathu ethengisa amaluba ebulawayo City Hall uthe ibhizimusi imile kulezi insuku uyabuyela endlini engathengisanga ngisho iluba elilodwa.
Ibusiness mntanami ibi besithembile ukuthi njengoba izuline kangaka amacustomer azabuya bethenga sibili ngobuningi babo ngenxa yokuthi sebelamanzi. Kodwa-ke iproblem esilayo yikuthi abantu bayabuya insuku zonke bebuza ama-prizes bedlula kuphela bethi imali kayikho.
Uthe ngabe uhulumende uyangenela baqale ukusebenzisa imali yakwele South Africa ngoba sebethwele nzima kubhizimusi.
Sicela ukuthi uhulumende ngabe uyabona amaceba angawenza ngoba into esimangalisayo ukuthi nxa kwakule sekwehlule i-US dollar babuyisa ama-bond besithi ama-bond aza kuba ngcono. Manje sokukhanya ingane sokuwesi kade sokudlula sisasebenzisa ama-US dollar. Sesifisa ukuthi ngabe kule ways and means kumbe ukuthi wona ama-US dollar lawa aphenduke kumbe sisebenzise i-South African rand.
Omunye njalo okubhizimusi linye unkosikazi Mary Nyoni uthi njengalonyaka izulu line kuhle kanje izilimo zabo zinhle, inkinga nje ukuthi abantu abalamali.
Lonyaka kuhle ngokuthi izulu lalinile, izilimo zethu zikhula kuhle. Okusafekthayo kwakathesi yizizimali ezingekho esingalazi ezandleni. Abantu bazifuna izihlahla kodwa imali ziba besithi imali semabhenki aliswayiphi, ngabe liyaswayipha, ngabe ibhizinisi ingcono.
Ibhizimusi yamaluba ilakho ukukhuphula ezomnotho lapho kungaba lohlelo olucacileyo lokuthi alinywe ilizwe lonke ngabalima ngokuthelezela kudale le misebenzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Abomanyano wenhlanganiso zabalwela amalungelo abesifazane owe Women's Coalition of Zimbabwe sebekhuthaze abesifazane lozulu jikelele ukuthi baphatheke ekutshengiseleni abakuqoqayo ngomgqibelo. Kubika uMavis Gama.
Lo mkhosi wenziwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Section 56 March Amplifying the Voices of Women. U-Section 56 wesisekelo sombuso ukhuluma ngezokulinganiswa kwamathuba kanye lokuba lungamelanga lube khona ubandlululo. Abesifazane abakhulumisane lalomsakazo batshengise ukuthakazelela lokhu kutshengisela okuqoqwa ngenye inhlanganiso ezikumanyano we-Women's Coalition of Zimbabwe eye-Women in Politics Support Unit, WIPSU. Unkosikazi Nosisa Nyoni ophila ngokuthengisa esitaladeni uzaphatheka kulokhu kutshengisela ngoba yena labakumsebenzi munye bekhala ngesiphatho samapolisa kamanisipala laweZimbabwe Republic Police ZRP ababahlukumezayo.
Into ekhona yikuthi ehofisini kahulumende ubusela yile kusogcwela i-corruption phakathi kwamapolisa kusela amapolisa ka-City Council kuze kube namapolisa kahulumende civil ZRP ngokwayo ngibusela kuphela i-corruption yodwa. Thina njengamavenda yithi abantu esihluphekayo but basebenzisa thini ukuthi bethenge imota zabo ezidulayo bafundisa abantu nababo phesheya kwamazwe but kuyithi thina esisebenzayo.
Ethi kunzima ukuba ngowesifazane ophila ngokuthengisa beyibo abahlukumezwa okwedlula abesilisa.
Ungazama ukuthi uvoyise batshintshane kuzokusebenza kumbe uhluphane nompholiso oyi-1 uyathuma abanye bakhe abangasiboyo naloo hluphane ndawo batshona bekutshintshana mpakuze ucine ndawo usuphomba ukulandeza ukuthi engathi lethi imali uyaphomba ukumqhubela nje uthabile but kubuhlungu enhliziyweni ngoba usesaba ukuthi ungadla uzehluleka ukudingela abantwana isikafu imali yempuku.
Kuthi unkosazana Nosisa Sibanda yena ekhalange lokuthi kunje lesisekelo sombuso sisabalaliswa ngendlela elobandlululo bebalutshwana besifazana yasebethe baluthola lolu gwalo lwakhona ngoba lunikezwa ngendlela elobandlululo.
Ukukhona kungeniswe kathesi sebesithi sebefuna ukutshintsha futhi abanye abaningi abakabekwazi ukuthi imithetho yangikhona imime ime njani sebefuna ukuyitshintsha. Abantu abaningi abakwazi ukuthi imithetho yangikhona ihamba njani sebefuna ukutshintsha. Thina abanye vele njengathi ninavela sikwazi lutho.
Lokhu kutshengisela kwenziwa ngendlela yokukhumbuza iziphathamandla phezu kokumunyethwe ngu-Section 56 wesisekelo sombuso esikubeka sobala ukuba lungamelanga lube khona ubandlululo phakathi kwabesifazane labesilisa. Abesifazane bangaze babandlululwa ngoba kungabesifazane umuntu wonke kumele atholiswe ithuba kukhangelwa ukuba uyanelisa na. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umahlulo mkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba ufungiswe ukuqala umsebenzi namuhla ngumongameli Robert Mugabe. UMalaba ukhethwe ngumgabe ngeviki edluleyo phakathi kwabahluli abathathu ayephiwe amabizo abo lugatsha olubona ngezemithethwandaba olwe-Judicial Services Commission. Abanye ababefuna isikhundla lesi ngunkosikazi Rita Makarau lomnumzana Paddington Garwe. Ababili laba kabaphumelelanga ngoba bathola imiklomelo ephansi kwekamalaba kusivivinyo abasiphiwa iJudicial Services Commission. UMalaba wazalelwa ePlumtree ngomnyaka ka-1951 njalo wafunda isikolo seMpandeni. Wathola isithupha sakhe sobugqwetha esakuqala ngo-1974 ekolishini le-Warwick. Wazothola elesibili e-University of Zimbabwe ngo-1982. Isikhulumeli sebandla likankosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party umnumzana Jealous Mawarire uthi sephumile kuleli bandla. Encwadini ayilobele uMjuru namuhla uMawarire uthe uthethele linyathelo ngoba esehlulekile ukusebenzelana kuhle lesikhulumeli sikankosikazi Mujuru umnumzana Gift Nyandoro. Yena athi ungumuntu olodlakela njalo olobudlwangudlwangu. Ababili laba batshayene kakubi eHarare phakathi kwabantu ngeviki edluleyo. UNyandoro walimala waya kwelatshwa esibhedlela se-Avenues Clinic. UMawarire uthi lanxa engaselilunga le-National People's Party lokhe emhlonipha kakhulu unkosikazi Mujuru njengomkhokheli olohlonzi. Ngalokho uthi omfisela inhlanhla kukhetho oluzayo ngoba nguye yedwa umuntu okhanya elobuchopho obungahlenga ilizwe edakeni eliphakathi kwabo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezincome umanyana kwenhlanganiso zikaZulu amabandla ezokholo lawezombusazwe kwele South Africa emizameni yokubamba ngamandla uhulumende ukuthi aqhakathekise izifiso zikaZulu. Amaqula la amanyana kusasa ekutshengiseleni elizweni jikelele besithi umongameli Jacob Zuma akehle esihlalweni ngemva kwezinqumo zakhe esezijiye umnotho welizwe usengozini yokubhidlika. UBenedict Nhlapho siphala lolu daba eseJohannesburg eSouth Africa.
Isenzo sikamongameli Zuma sokuxotsha umphathintambo wezemali umnumzana Pravin Gordhan sesidale ingxabangxoza kwezomnotho kwabangela ukuthi amaqembu enhlanganiso zikaZulu amabandla ezokholo lawo zombusazwe amanyane efuna ukuthi ehle esihlalweni. Ngemva kokuxotshwa kwamnumzana Gordhan, isithunzi selizwe sehlisiwe safakwa emazweni ayingozi kwezamabhizimusi, kwabuye kwehliswa isithunzi samabhanga ayisikhombisa. Ingcitshi kwezomnotho zithi lokhu kuzabhidliza imisebenzi kubangele ukuhlupheka okukhulu kwele South Africa. Le yinto esilethe kumanyana kwamaqula atshiyeneyo elizweni jikelele ekutshengiseleni kwakusasa besithi uZuma akehle esihlalweni. Ukutshengisela lokhu kuqoqwe emadolobheni wonke elizweni jikelele kumanyene kungakhathalekile ukuthi umuntu ngwayiphi inhlanganiso kumbe ibandla eliphikisayo loba elezokholo. Lokhu kumanyana sekuncunywe kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisithi ukutshengisela ngokumanyana okufanayo nxa bekungenzakala eZimbabwe bekuzadala umehluko omkhulu kakhulu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulumani Njayi uthi isibonelo esihle kakhulu leso esikhonjiswa zinhlanganiso zakwele South Africa.
Le yindlela engabandle mayingasetshenziswa eZimbabwe ngoba yilo ilizwe elile yinkinga eSouthern Africa elibisele muva umnotho weSouthern Africa ngendlela elibuswa ngayo.
Umnumzana Mlungisi Siyabalala yena uthi usizi ukuthi eZimbabwe kayikho intando kaZulu evumela ukutshengisela okunje ngokukhululekileyo.
Balozibose la inkululeko yabo iyabapha amalungelo ukuthi benze abakufunayo ngesikhathi abasifunayo. Njalo futhi igovernment yeSouth Africa ikuhlonipho lokho. Manje kwelakithi eZimbabwe ngale angeke wakwenza lokho ngoba uyasuchaywe ovalelwe obotho kuyasukuthiwa yitreason.
Ukutshengisela kufana lalokhu okuqhubeka kwele South Africa kuyadingeka kakhulu eZimbabwe njengoba labo befuna umongameli okhona manje lebandla lakhe bephume embusweni ngenxa yokuthi bayehlulekile ukubusa.
Kumele isimo siguquke indlela okubuswa ngayo. Ukuze lokho kushintshe kumele uhulumende okhona ukhitshwe. As long as sisasenomugabe nesystem yakhe nako konke kukhona ngeke kuze kuphele lokho.
Abaqoqa utshengisela kwakusasa bathi kuzaba ukutshengisela okudlula konke osekuke kwabakhona, kanti bakhuthaza ukuthi kungayiwa emsebenzini abantu bonke bamanyane kubizo lokuthi umongameli Zuma akehle esihlalweni. Mele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk namuhla sixoxa ngokutshengisela okuza kwenziwa ngempela viki ngamalunga enhlanganiso ye-Women's Coalition esola ukubandlululwa kwabesifazana.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Lokhe siqonga isilinganiso sabantu abakhuthaza ukuthi umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa achiye umsebenzi okuvezwe linyathelo elikhangelelwe ukuthathwa edale lephalamende lapho amalunga azavota emsekela ukuthi aqhubeke esikhundleni kumbe ukuthi achiye umsebenzi mhlaka 18 yonale inyanga. Ukusuka ebandleni lezanu PF okwenziwe ngunkosikazi Nomthandazo Eunice Sandi Moyo obengumsekeli kankosikazi Grace Mugabe kuhlangothi lwabesifazane ebandleni leli lomgcinincebo unkosikazi Sarah Mahoka sekudabule ngiyaphinda njalo sekudale imibuzo eminengi. kuke kwaba lokutshengisela endaweni ezijeneyo zelizwe abasekeli bebandla lezanu PF besithi ababili laba kabaxotshwe ngoba bebethesa amacala ajeneyo abalisa ukudelela umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa lokuntshontsha imali. Kungaba kusenzakalani ebandleni leli? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Maxim Kandla olilunga njalo lebandla le-NPP endawonye lelunga ledalele Central Committee yebandla lezanu PF umnumzana David Ndlovu onguye osungula lingqoqo.
Yonke indawo nxa kufanele isikhathi sakhona singafika kuyenzakala into ezenzakalayo anti kuyabe isikhathi sakhona sibili.
Baba Mkandla, nangu ubaba Ndlovu uthi isikhathi sakhona sokuthi kuxotshwane, ubona njani wena?
Hayi, iqinisile uNdlovu ukuthi kumele kuxotshwane njengakhona lokhu ngoba kuyabe kuprotekthwa abanye abantu ebandleni lezanu ukuthi bengaze bakhanya kusibalo kuncintisana endaweni zesikhundla lezi. So-ke lokhuyana-ke uqinisile uNdlovu ukuthi isikhathi sakhona siyabe sesifikile. So isikhathi esifikayo sokuthi athi sokuxotshwana lapha kungela le hearing ngama-policies ezanu lawo kuyabe qinisile sithonjalo, but i-freedom of choice or freedom and then democracy yabe ingekho because abantu laba bamelanga ngopho ngokuxotshwa nje bamele ukuthi beye ku-hearing then they are found ukuthi khona hhayi babonile laphana lalaphana bekhulumisane bebonisane ukuthi khona bangakha njani ibandla labo.
Yebo baba Ndlovu, nanto-ke udaba umkandla lapho uyaphatha udaba lokubana bayaxotshwa abantu kungabanga le hearing, uthini wena lo?
Hayi, yasi into khona ukuthi nxa ukhomenta ngolutho fanele ube le inside information. Nxa ube la inside information kuyakhathaza. Now, ayisikoxotshwa per se. Ngizakhuluma ngomama lesikhuluma ngayo obaqotshiweyo osanda. Andabantu kaxotshwanga yena. Kube lama-allegations against her. Yena wase-resigna. Almost even emsebenzini, ungabona ingani uthole ama-charges against you nxa uqotshiwe. Ungarizayina, they won't call you for ilokuze i-hearing, usurizayinini. I-resignation ilokuze ni individual decision. Uthe warizayina yini. Pes, nxa urizayina wena, either uyabuvuma kumbe usala udaba lakho ungafuni lubonakale. So nxa njengoba eserizayinile yena, kunzima ukuthi sibekwazi ukuthi kuyokwenzakala. Into athi izakwenzakala yona ikuthi vele ubezahamba kwi-hearing.
Mkandla, uthini wena ngalokhu?
Kungaba belecala kumbe bengelacala, kathanti ku-resigna lokhuyana ngama-frustrations and nama-demonstration ekade senzakale wona lawo, name calling etcetera etcetera, khona lokhuyana akulunganga esintwini. Lokhu kuyizinto kwama-internal differences abantu besebandleni sabemele ukuthi abantu bebonisane bengaphakathi, into yabo iphelele ingaphakathi. Lokho kuthiwa kunalama kuqale kube lama-demonstration umuntu enqunule, it's uncalled asakhi siyadiliza kutshengisela ukuthi khona vele le culture yethu sibili thina sibili ngokwethu asiselandlele ukuthi khona sisalandele amasiko. Yikho kubona abantu begijimisa khona lokhuyana ukuthi khona hhayi umuntu uphonge uthathwa laphana kusokuthiwa lokhu sesiyademonstrate-elwa ibizweni lokhu nalokhu, urizayiniswa ngamabala amchothoza amnqunulayo kanze abantu abayizakhamizi and then njengosande nevela kola kuma-liberation lapho ungazani wayekhona empini lapha konke khona lokhuyana kuyizinto kuyamnqunula kumthiya vele esegcekeni.
Baba Ndlovu, nanti udaba.
Umkandla, ngiyavumelana laye kulokho ukuthi yabona kithi akutshayelekanga siko kwesintwini, lokho ngiyavumelana lakho. Bani ndlela abakwenza ngayo kuqakathekile bethu, umuntu wonke mina I believe ukuthi a person is innocent until proven guilty. Lo le defense ngivumelana la. So indlela zokuthi abantu baletha njani udubula ziyatshiyana sokusiya ngemboni yabantu. Kodwa mina lami ngokubona kwami ngiyakwazi ukuthi kufanele nxa kuthiwa ngile cala ngitshelwe icala lami, ngatshelwa icala lami, nginike ithuba lokuthi lami ngiziphendule. Lokhu kuliqiniso ngoba i-principles of national justice vele zitsho njalo. Lokho kukhulunywa uMkandla.
Ye manje baba Mkandla, bese kusiba le mibuzo yokubana kathi sokungena yini ezokubandlululana ngemihlobo, ukubona njani, kungakuliqiniso yini ababona njalo?
Hayi, ukubandlulula ngeke kube khona esearch ngoba nakathesi ungakhangela ukuthi usandi ye uvele emandebeleni kodwa phela bakwenzile la kusevia sukasukuwere njalo lokho beqhubekeka besiya phambili bedemonstrata umawoka lwana kasuwa ngapha ngasemandebeleni. So labo babekutho lokho kumele bekukhangele both sides ukuthi hayi lwana ngale ingazani bamsondeze eduzane nabo bakhuluma laye kuhle then isandi. Kodwa-ke mbona into yakhona yonke nje yenze ngokufanwayo. kumbe iqinisa ama structures abo umjuru wona lawo.
Nomzana Ndlovu, wena uthini ngalokho okuthiwa kuloku khethani?
Hayi, njengomkande jile womhlobo akukho njalo khona lokho kwenza ele ndeqinisa ukuthi umongameli ukhulume ngakho ukuthi hayi indlela ohanjiswe ngayo ayisiyo ndlela yomhlangano, siyo ndlela eqondile umongameli layo okuthile.
Alo ke ngumnumzana David Ndlovu, ilunga ledalele Central Committee yebandla lezanu PF, obexoxa endaweni lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla olilunga njalo lebandla le National People's Party.
Umsakazo weStudio 7 ofikisa eminyaka elithumi lane 14 years usunguliwe kusasa. Silethemba siyazifeza izithembiso zokulethulela indaba ezimqotho njalo singathathi hlangothi. Nxa kulokusilelayo sicela lisitshele ngokusithumela iWhatsApp audio kumbe ivideo le email. Lene lisanjalo kusithumela imbiko ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Ke sizwe abanye babathumele imbono yabo ngeStudio 7.
Ngomsakazo oyiwo engabona nxa sikhayela imisakazo yonke esezimbabwe. Ngomsakazo ofree uku-addressa ama-issues acheneyo ungela ukuthi udonsela kuliphi bandla ngoba nxa sikhanyele ilizwe leZimbabwe ilizwe umsakazo yangkhona icontrolwa ama-political parties isikhathi esiningi. Kodwa umsakazo weStudio 7 umsakazo ovumela wonke ama-political parties njalo okhuluma indaba zonke eziyabe zifunakala ukuthi ziziwe izizalwane zeZimbabwe. Nxa sikhanyele indaba zaStudio 7 kuyi-platform eye accommodate abantu bonke, so kuyabe ukuhle ukuthi ikwanisa ukureacha even emakhaya ngoba emakhaya abala ma-waves lawa anuthi bakwazi ukubamba njalo ama-channels angkhona ukuthi bawabamba njani. Nxa futhi iStudio 7 ikwanisa ukuthi abake bekwenza lokuya kunjalo ukuthi babenika abantu ama-radio emakhaya, benika ama-radio abantu abangakwazi ukuza ama-radio ukuthi bezwe izinto eziyabe zenzakala eZimbabwe.
Abanye abangakwazi ukuthi indaba zemhlaba ezelizwe zihamba njani bazizwela ku-Studio 7. Ngabe njengatshintshile okuzeni ama-waves abazwakala kubantu bonke kodwa okwakathesi ngesinye isikhathi ayibambeki, ngesikhathi iyabambeka manje kule yi-problem manje.
Ya, uyasinceda kwesinye isikhathi kodwa kwesinye isikhathi vele lathi kasikwanisi ukuthi sizwe. Ama-waves angikhona kwezinye indawo vele kafike kakuhle. So kuyabe kuhlupha ngabe ema-reserve ngale njengegogo. Kwesinye isikhathi kawusuzikwanisi ukuthi uzwe ukuthi kuyabe kukhulunywa ngokwani. So siyabe sicela lathi ukuthi bangakhwanisa kuwe kukhwaniseka la ukuthi abantu abasemakhaya ngale bakhwanise ukuthi baye besizwa la ukuthi kuyakukhulunywa ngokwani. Bayasebenza labo bantwana, bayasinceda lathi la ma-voice ethu siyake sisizwa abanye bethu bekhuluma kunapha eradiyweni vele siyahle sithakazeke lapho.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abathumele imbono yabo besazisa ukubana siqhuba kuhle na umsebenzi.
Hayi, isikhathi ntungamila savuma ukuba siqhubeke sisonke kodwa kasivalelisa abalaleli ngokubala inhloko zendaba.
Kufa abantu abangamashumi amabili engozini yomgwaqo eNkabazwe ekade belubhekise kwele South Africa behamba ngebhasi.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje livalelisayo, igama nguChris Gandhi.
Lo ntungamila inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.